Kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sibonga ke uBlessing Zulu ngokusinika izindaba ngolimi lesingisi. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 26 Mphalakazi 2022 nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
In terms of the constitution, the preliminary report must and should be given to His Excellency the President. So we have done that. And then in terms of the constitution,
namhlanje iCommission ebona ngokuqhutshwa kokhetho yeZimbabwe Electoral Commission banikeze uMongameli Emmerson Mnangagwa ugwalo lokwehlukaniswa kwemingcele kwezokuvota olwe-preliminary delimitation report.
Into engosasikhala ukuthi kwakubhizinisi olwa thina esithatha advantage ngokuthi njengokuthi siku-transport kubhizinisi anti kule sikhathi ukuthi kuyayehla isikhathi ukuthi kuyaqansa ngamapetrol amadizilana nendlela ngonke ama-expenses amaninginingi nami sasikhala ukukhava ngendlela ukuthi njengokuthi nxa bebaningi anti yathina esithule advantage ukuthi asithule sekudilinti ngathi sesikhalele khona pha sesikhonapho.
Lo nyaka inkulungwane lenkulungwane zabeZimbabwe abahlala kwele Botswana bayenelisile ukuya ekhaya ngobuningi ngekhefu lekhisimusi laloba nje bebebhekane lobunzima bokudula kwendleko yokugada amabhasi lezimota. Kodwa ke osomabhizimusi bamabhasi bebejabula kakhulu ukuthola ukuthuthuka kwebhizimusi. Ingcwethi zezempilakahle zikhuthaza ukuthuthukiswa komsebenzi wezempilakahle eZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazi. Namhlanje abe-commission ebona ngokuqhutshwa kokhetho yeZimbabwe Electoral Commission CEC banikeze uMongameli Emmerson Mnangagwa ugwalo lokwehlukaniswa kwemingcele kwezokuvotwa ole preliminary delimitation report. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Loba nje uMongameli Mnangagwa ekukhefu lakhe lokuphela komnyaka namhlanje umise kancane ukuphumula kwakhe wamukela ugwalo lwedelimitation. Ugwalo lolu luzaphawula ukuba imingcele izabe iminjani ngesikhathi sokhetho lomnyaka ka-2023. Embikweni okhitshwe isikhulumeli sikamongameli uMnumzana George Charamba wazise ukuba iPhalamende eZimbabwe kuzamele ihlangane ngemva kwamalanga ayisikhombisa ukuze ihlaziye lolu gwalo. Umgcini sihlalo weZEC uNkosikazi Priscilla Jikumba uchasise ngokuqakatheka kogwalo lolu.
In terms of the constitution, the preliminary report must and should be given to His Excellency the President. So we have done that. And then in terms of the constitution, the delimitation period, which we commenced on the 1st of June 2022, will officially end on the 31st of December. We were obliged and required in terms of the constitution within that period, and at the conclusion of that process,
lokho okukusisekelo sombuso kumele sinikeze uMongameli ugwalo lolu. Sesikwenzile lokhu. Uhlelo lwe-delimitation olwaqala ngoNhlangula luyaphela mhla ka-31 Mphalakazi. Kumele uMongameli alubale lolu gwalo kumalanga ayisikhombisa.
Ummeli wange-Central edayele ePhalamende uMnumzana Daniel Molokeli ongwebandla ele-Citizens Coalition for Change upha umbono wakhe ngogwalo lolu.
Namhla kwenzakale indaba eqathekileyo masikhangela ukhetho oluzayo komnyaka ozayo, Harmonized Elections ka-2023. IZimbabwe Electoral Commission iyenelise ukusubmitha i-report to i-Office of the President. Ngingathi uhlelo lolo le-delimitation olwalo nyaka belutshiyene lololinye lokalenziwa komnyaka eyadlulayo. Maybe okunye okwenze kwaba nomahluko omkhulu ludaba lwe-social media, ukuthi eZimbabwe sekune-social media. So umsebenzi weZimbabwe Electoral Commission uhamba usenza ama-consultation ube more public than ever Ngingathi bazamile bona abezek ukuhamba bebuza ama-stakeholders, babizile imhlangano etshiyeneyo. Babuyile lewange lapho engikhona bayenza imhlangano.
Umsekeli womqondisi obona ngezokhetho kubandla le-CCC, unkosikazi Ellen Shiriedenga, yena uthi uZulu katshelwanga izek ukuba imingcele leyi iminjani.
Abona lapha ukuthi uchairperson owezek uJustice Chigumba uhambise i-report eyokuqala kuNangagwa, i-report emayelana nge-delimitation kumbe ukudwetshwa kwakutsha imingcele yama-ward lama-constituencies. Yebo, sikubonile lokhu ukuthi hhayi izek ilandele umthetho, kodwa thina sihlezi sikhale ukuthi i-process yangkhona ayihanjiswanga ngemfanelo. Nxa sikhangela ukuthi i-report yona leyi ifike ku-stage eyokuthi ama-district batshelwa ukuthi amawadi azadazulwa kanjani, kuzokuba lama-constituencies batshela njalo ukuthi ama-constituencies aseza kuma kanjani. Kodwa thina njengebandla lamanye ama-stakeholders asiphiwanga i-national report kumbe ithuba lokuthi sibone ukuthi izek ama-boundaries zona lawa ahambise njani.
Umnumzana Barack Ncube webandla lezaphu uthi bakhathazekile ngenani eliphansi labantu ababhalise ukuvota ngomnyaka ozayo.
Thina njengebandla lezaphu asithabanga ngendaba ye-delimitation ngoba ekuqaleni kwayo sasixwayise ukuthi kukhangelwe isigaba ngesigaba ukuthi kulabantu abangaki abahlala khona lapho, hhayi ukuthi kukhangelwe ukuthi kurejiste abantu abangaki ukuvota. Ngoba singakukhangela ngale ndlela kusuka kube ngenye into ezaba lobandlululo, ngoba sesikhangela abantu abarejistu ukuvota ngendaba zodlame olwenzakala kwezepolitiki.
Uqhubeke esithi ukubekwa kwemingcele lokhu kulakho ukuphazamisa ilungelo likaZulu lokukhetha inkokheli ezabasiza, ngoba ezinye indawo zilakho ukuba nkulu kulenani lezikhundla eziseparlamende. Izek ithi abantu asebabhalisa ukuvota kumele bayehlola ukuthi imininingwana yabo ilotshiwe kuhle na kuluhlu lwabalelungelo lokuvota olwe-voters roll. Ingcitshi ezicubungula ezombusazwe zithi i-delimitation yalo nyaka iza kwehlisa inani labameli bezigaba edayela ephalamende, ikakhulu ezigabeni zeMathebeleland. Abezekhi bathi njalo ekuhleleni kutsha izigaba zama-constituencies lawa izasebenzisa amanani abantu abayabe bebhalise ukuvota endaweni abahlala kuzo. Ngimele iThuthu 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Abebandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change lezinye inhlanganiso ezizimeleyo ezilwela ilungelo loluntu bayamsola kakhulu uhulumende ngokuqhubeka ebeka imithetho encindezelayo kwephula amalungelo abantu. Lokhu kungemva kwenyathelo likahulumende lokwethula kugwalondaba lwayo ole-Government Gazette inguquko kumthetho owe-Criminal Law Codification Bill. Phansi kwalo mthetho bonke ababotshwayo, ikakhulu abalombono owehlukile lokahulumende, uyawusebenzisa ukubethesa amacala omvukela, ukuba ngabathengisi lokunye okuningi-ningi okokujezisa nje abantu labo. Abafunyanwe belecala phansi kwalo mthetho bajeziswa ngendlela ezehlukeneyo ezigoqela ukungavunyelwa ukuvota loba kuncintisa kukhetho kweminyaka emihlanu elandelayo. Kodwa ikhuluma le-Studio 7 umsekeli kaMphathi Ntambo ubona ngokwethulwa kwemibiko, uMnumzana Kindness Paradza uthi yena akaboni okubi ngalo mthetho. Lonyaka inkulungwane lenkulungwane labeZimbabwe abahlala kweleBotswana benelise ukuya ekhaya ngobunengi ngekhefu lekhisimusi, laloba bebebhekane lobunzima bokudula kwendleko yokugada amabhasi lezimota. lokhu kungemva kokukhitshwa kwemigoqo ebisileminyaka emithathu ibekiwe yokumelana lobhubhane olo-COVID-19 phakathi komnyaka. Intethelezindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ukucapha imingcele eminyakeni emibili edluleyo bekulukhuni ngenxa yemigoqo eyafakwa ngamazwe atshiyeneyo agoqela leBotswana kanye leZimbabwe kuyindlela yokulwisana leCOVID-19. Kodwa lo nyaka ulandela ukuyethiswa kweziqondiso zeCOVID-19, inkulungwane zabeZimbabwe ezisebenza kweleBotswana sihambile ekhaya ukuyaba lesihlobo labangane ngesikhathi sekhefu leKhisimusi. Lokhu kulethe injabulo kunenge lokubhizimusi yezimoto ezithwala uZulu, kugoqela umnzana Bosani Moyena osebenzela enye ibhasi ihamba phakathi kweHebron leHarare.
Aya kubhizi sibile kuqala emhla ka-22 kungani kuyaphithizela. Le bhoda amakhiwa angikhona, heyi, kunzima kakhulu. But from 23-24, hayi kungani kunganeni. Hayi abantu bahambile, bahambile ngendlela emangalisayo. Ale Khisimusi ogubhu labo khulu bajabula kathesi bakururuza sibili ukuthi abajabula sinabambile abantu thousand and thousand.
Omunye wakhe umnumzana Welcome Mathara osebenzela erenkini yeHabroni uthi bekuphithizela lo nyaka uma uqathaniswa leminyaka emibili edluleyo.
Kuyelihle kakhulu abantu khayabajazele kuyekhaya, khayabajazele kuyekhaya sikinoba esh sibona abantu abaningi kakhulu, more than 1000 people that going home, wonke obuningi babo. They are very happy ukuthi ukwazi ukuyifika, hayi khayabuhle kakhulu, abantu bahamba ngendlela eqondile, amabhasi ngabaningi. Wonke umuntu kanye ayashifisa ukuthi khayale khasi kuyasa. Kodwa sikhani kutshintshile ngoba esh abantu khabuningi babo ukhitshwa ama-COVID test landana, into ezinenene, ama-passport landana.
Noma nje kulabantu abaningi abalubhekise ekhaya ngekhefu leKhisimusi lomnyaka omutsha, kulabanye abafana lomzana Godfrey Moyo bona abaphathise ezimnandi kodwa bedlalela iKhisimusi kweleBotswana.
Hayi siphakathi kweholiday leyo, hayi holiday leyo, holiday enkulu kakhulu especially kimi, hayi iholiday endithakazelele kakhulu kakhulu ngayo njengokubana khona apha nje elizwe laseBotswana. Hayi kwekhaya nje uthi ngaye ekhaya manje mbanjoni ezinye izinto zomsebenzi nje ezifisa ukuthi ndiqalise isiqeko.
Abanye njalo abeZimbabwe baphumile elizweni kuyahlaba ikhefu emazweni afana leBotswana leSouth Africa besithi kungcono ukuthi babe ngaphandle kwelizwe ngesikhathi umumo ungamanga kahle ekhaya. Kodwa isikhambi zikhala ngentengo yokuhamba eqonge kwamagama ngesikhathi sekhefu leKhisimusi. Umnumzana Mathara yena uthi yiso sodwa isikhathi abakubhizimusi lezimoto ezithwala uZulu abangathola khona inzuzo.
Intengo zasikhala ukuthi kwakubhizi so lathi kunesithatha advantage ngokuthi njengokuthi siku-transport kwibhizinisi anje kulesikhathi sokuthi kuyayehla isikhathi ukuthi kuyaqansa ngamapetroli amadizilana nendlela konke ama-expenses amaninginingi nani sasikhala ukukhamba ngendlela yokuthi njengoba nxabe baningi lathi kunesithula advantage ukuthi asithule something ngokuthi lathi ze sikhale khona pho esikhona.
Izihambi njalo zidaniswe ukuchitha isikhathi eside emngceleni weRamukhobane leBlumtree ngenxa yendwendwe zabantu ikakhulu abakade bengena elizweni. ELeBotswana leZimbabwe zivame ukuthi imngcele ingavalwa ngesikhathi sekhefu leKhisimusi kuyindlela yokunciphisa isikhathi isihambi bezisichitha emngceleni. Kodwa lo nyaka akuzange kubikwe ukuthi kungani umngcele uvulwe akwamahola ajayelekileyo kusukela ngehola lesithupha ekuseni kuvalwa ngeletshumi ntambama. Ngumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngiSavron kwele Botswana.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, umqando otshaze izigabeni eziningi zeleMelika ngalempela sonto ubangele ingozi zokutshelela kwemigwaqo lokuwela kophahla lwezindlu lezakhiwo ebese zisindwa yisnow. Inani lababulewe kule ingozi ngale impela viki yeKhisimusi bafike kwabangamashumi amathathu lane 34 ilizwe lonke. Isigaba esitshayo ngolaka ngelanga leKhisimusi ngeseBuffalo eNew York. Kulabantu abahlanu ababotshelwe icala lokudubula lokubulala owesilisa obeleminyaka elishumi lathoba neminye 19 ngelanga kuzavuka kuyiKhisimusi ngomgqibelo emavinkilini aweMall of America asemzini oweBloomington esigabeni seMinnesota khonapha eMelika. Ukukhala kompopho kwethu seyabaningi abakade besaphithizela bethenga okwekhisimusi abagcine sebebaleka besesabela ukuthi kungabe sokuvuke umunye ovuke ubhova wadubula esefuna ukudubula umuntu wonke. Ele Democratic Republic of Congo lisungule umkhankaso wokukhuthaza uzulu walelo lizwe ukuthi abhalisele ukuvota ngosuku kuzavuka kuyikhisimusi ngomgqibelo mhla ka-24 Mpalakazi. Umongameli Felix Tshisekedi ukhangelele ukuncintisa kulolu khetho edinga ukubana abuyele embusweni okwehlandla lesibili. Kuthi-ke ibandla elibusayo kwele Gabon eleGabonese Democratic Party ligqibe umhlangano walo omkhulu wokukhetha inkokeli owe-Congress ngempelasonto esikolweni salelo lizwe iLibreville. Ngesaziso sokuthi umongameli Ali Bongo Ondimba uzancintisa idinga ukubuyela embusweni okwehlandla lesithathu kukhetho oluzakwenziwa ngoNcwabazakazi omnyaka ozayo oka-2023. Ingcwethi zezempilakahle zikhuthaza ukuthuthukiswa komsebenzi wezempilakahle eZimbabwe ngalesi sikhathi sesilungiselela ukwamukela umnyaka omutsha ukuze kube lomehluko njalo kube lula ukuba umuntu wonke afinyelele usizo lokwelatshwa ngembadalo ayenelisayo. Intethele zendaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Lokhu kwenzelwa ukuba kudale umumo wokulandelwa kwezinqumo zenhlanganiso yomanyano wamazwe abensundu we-African Union eze-Sustainable Development Goal 3.8 kutsho lezi ngqwethi zezempilakahle. Umnumzana Albert Mazula, omgcinihlalo wenhlanganiso emela izakhamizi eHarare Residence Trust, uthi inhlelo ezazikhona zikahulumende ngesikhathi leZimbabwe lisanda kuthola uzibuse kumele zivuselelwe, okunjengalokho okwenziwe nguhulumende ekulwisaneni ke lobhubhane lwe-COVID kwisikhatshana esanda kwedlula.
Singakhangela sifananisa lamanye amazwe, i-COVID kayizange ibe ingozi kangako kwele Zimbabwe. Sibe sesikhangela njalo ama-program e-immunization, sibone imikhankaso lemizamo kahulumende bezama ukuhlaba amajekiseni labo okumele ukuthi bahlatshwe lokuthontisela lokho okuthontiselwayo.
Uqhubeke ethi noma kunjalo kuqakathekile ukuba imisebenzi yokuthuthukisa izibhedlela lenhlalakahle yezisebenzi zezempilakahle iqheliswe kungajiywa njalo udubo lokutholiswa kwamanzi.
Amanzi aqakathekile ukuthi abe khona isikhathi sonke ukuze abantu bahlale behlanzekile. Abantu bangahlanzeka nemikhuhlane iba nganeno. Kwesinye isikhathi amanzi ebengatholakali, kwesinye isikhathi abuye engcolile.
Ukuthuthukiswa kwezempilakahle kukhuthazwa njalo ngabenhlanganiso ebona ngezempilakahle emhlabeni jikelele, eWorld Health Organization, WHO, ethi kumele uzulu efinyelele ezempilakahle kalula ngendlela engaduliyo phansi kwethiwa Universal Health Coverage. Umnumzana Ambrose Bindi, umqondisi wenhlanganiso yezakhamizi eyabulawa Progressive Residents Association, uthi ikhona imisebenzi ekhanyayo lapha nalapha noma singakafiki kusibanga esidingakalayo ngaphansi kwalolu hlelo.
Okuyisiyo sokuthi bonke abantu bafinyelele bakesisayo leyo nto, nalaba kade bebanjwe yisifudo besinanzeli kade bethi nxa sebenjalo bavunyelwe baye ekliniki bayekwelatshwa mahara. Khonokho yokuhle sikunanzele sisukana ngabo hlala kunjalo.
Welekelele ngokuthi ukuze ezempilakahle zibe sesimeni esihle kumele lezibhedlela zithuthukiswe, ebizwa ngokuthi i-Health Infrastructure Rehabilitation.
Sesinanzele kuhulumende kusefakile i-budget yomnyaka ozayo, wayenza ngapha ku-budget imali yabaningi kwezempilakahle. Esikukhale ukuthi xa kunjalo uhulumende kananzelele ukuthi izibhedlela lezi sikhuluma ngazo zithengele izinto ezokusebenzisa kube le mbhedo eqondileyo.
Udokotela Prosper Chitambara oyingqwethi ecubungula ezentuthuko lomnotho uthi ukuze isiqondiso zokulinganiswa kwamathuba ekufinyelelweni ezempilakahle kumuntu wonke eze-equity in health kumbe i-universal health coverage zifezwe, kungadingakala usekelo oluzayo oluvela kwisikhwama selizwe okubizwa ngokuthi i-public sector investment, ngoba kungela lizwe elingenelisa ukufinyelela limsebenzi kungela sekelo olunje. Ethi babamba umhlangano we budget review lomphathi intambo kwezemali njengengcitshi zomnotho benikeza imbono yokuthi lokhu kungenziwa njani.
One thing that we've been advocating government to do is to come up with a universal health insurance scheme, and the Minister of Finance during the post budget meeting, the Minister of Finance made a commitment that it's an area that they are looking at. So
kuminyaka ilizwe lisanda kuthola uzibuso okhulumende waqhakathekisa kakhulu inhlelo zezempila kahle ezifana le equity in health, le primary health care, lokuqhakathekisa ukuvikelwa kwemikhuhlane etsheneyo, kwehlisa ukulahlekelwa ngemphefumulo immortality rate isuka kusilinganiso sokungamachumi athoba munomunye ekhulwini 90% ngomnyaka ka-1980 sesiya ke kwesiphezulu kwamachumi amahlanu 53% ngomnyaka ka-1988. Uhlelo lokuhlabisa abantwana amajekiseni okuvikela imikhuhlane evame ukuhlasela abantwana abaneminyaka ephansi kwemihlanu lalo luthuthukiseke lwaphathisa kakhulu okwamagama lwasuka ke kusilinganiso sokungamachumi amabili lanhlanu ekhulwini 25% lwafika kwesingamachumi athoba minambili ekhulwini 80% ngesikhathi esifanayo. Uhulumende wengezelele inani lemali enikezwayo kwezempilakahle kubhajethi yakhe yomnyaka ozayo oka-2023 yafika kumabhiliyoni aphezulu kwangamakhulu ayisikhombisa amadola eZimbabwe 702 billion Zimbabwe dollars, inkanti abaphathisayo labo bezangenela lapha nalaphaya ngenhloso yokuthuthukisa ezempilakahle elizweni. Ugatsha lwezempilakahle kukhasilalo luthi luphakathi kokwakha ama-health post lokulungisisa izibhedlela kuzabelo zonke kugoqela ke kundawo ezifana lakuchundura, Mafindifindi, Mukarati, Rushinga, Binga, Urungwe lezinye indawo, njalo bethuthukisa le misebenzi yokutholisa amanzi kundawana ezinje ngezikhathi eziningi besemba lezibholane. Betholisa njalo amandla kagetsi kugoqela lawesola phakathi kokunye ngenhloso yokuthuthukisa le misebenzi ukuba uzulu efinyelele ezempila kahle lula. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Bayathandabuza abanye abantu abeZimbabwe ukubana kungaba lenguquko kwezomnotho, ezombusazwe, ezemisebenzi lokutholakala kwamandla kagetsi ngomnyaka ozayo oka-2023. Abasebandleni elezano PF bathi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uzimisele ukuguqula impilo kaZulu. Kubika uGibbs Dube weStudio 7.
Umnumzana efidlela Ncube olwela ilungelo likaZulu ngomunye wabathi akusoze kube lenguquko eZimbabwe ngomnyaka ozayo.
Ubunzima buzaqhubeka bukhula phakathi kwabantu, indlala izabilokhu ikhona, ubuyanga buqhubeka busiya phambili, imisebenzi izabilokhu ingekho, abasebenzi bazabilokhu behola imali encane, imali emabhenki izabilokhu ishoda ingatholakali, imizila ilokhu isanda ikhula yalabo badinga ukuthi bazuze imali yabo ehlala emabhenki. Kuzabe kulokhu kungatholakali imali yokuthenga ukudla kalula, kudla kuzaqhubeka kudula ngokuba kazikho impawu eziveza ukuthi uhulumende angaba lecebo lokulungisa zona lezi nkinga esizibone ngo-2021, ngo-2020, ngo-2022 lasemuva le. Lokhu eziqhubeke njalo ngoba kakulacebo lokuzilungisa.
Uthi akusoze kulungiswe uhlupho lokusilela kwamandla kagesi.
Amagesi azaqhubeka elokhe engatholakali ngendlela efaneleyo, kuyafana le-fuel ngokunjalo. Zona lezo zinto nxa zikhwela amafutha ezimota kukhwela le gesi, kusho khona ukuthi izinto zizakhwela.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcweti kwezombusazwe ezimeleyo.
Inkinga zika-2022 sizachaphalazo. Kuzabe kulokhu kulodubo logesi, so sichithe uZulu uzafanele adinge indlela zokupheka, kumbe usebenzisa umoya igas, kumbe abanye basebenzisa amalahle. Kodwa hatshi, ngibona ngathi mina udubo lwagesi awusuze luphele, kuzafanele kube lezi ndlela ezimbalwa ezokuthi amaZimbabweans alungisise izimpilo zabo. Ngoba ukuba lokhu bekhangelele kuZanu PF, uhulumende kaZanu PF, gala macebo wokulungisisa udubo lwethu. Kunje kathesi nje amafactory amaningi avalwayo angibone ezavulwa ngoba uhlupho lwemali yangaphandle i-foreign currency alukalungisiswa. Imisebenzi ilokhe isilelwa abantwana abaningi abavela ema-university kabakazuza umsebenzi. Sizwa kuthiwa khona uhulumende ukhuluma ngowama-mine ngokwemigwaqo, kodwa imisebenzi yakhona imisebenzi evele ikhona ngayincedi lutho.
So, ungenya uthi akula lutho olubambekayo oluza kwenziwa nguhulumende kaMnangagwa.
Loba kuthiwa khona kulo khetho umnumzana Mnangagwa uyabelokhu ethembisa kuzahlala kulo hlupho lwemisebenzi, ukusilwa kwegesi, lezi hlahla zizaganyulwa, abantu bedinga indlela zokuzuza umlilo wokupheka.
Umnumzana Msongela Ndlovu, isikhulumeli sebandla lezaphu, uvumelana laye.
UZulu ananzelela ukuthi kumnyama esibuya khona, njalo kumnyama la esiya khona phakathi kombuso weZANU-PF. Kule mthethwanyana efakwa libandla leZANU-PF ukuncindezela abantu, elawuqala elibizwa yi-Patriotic Bill, lenye ethiwa yi-Private Voluntary Organizations Bill. IZANU izama ukuncindezela abantu ukuthi amalungelo wabo angafezeki.
UNdlovu uthi ibandla elibusayo lifuna ukubusa amadonki aze amile impondo.
IZANU-PF ikhangelele ukuthi ihlale isembusweni, ayilanele lamalungelo lokuthuthukisa ilizwe. Inkinga ezaba khona kakhulu ngeyokuthi kuzoba lodlakela olukhulu kakhulu kwi-election ezayo, ngoba uMnangagwa ufuna ukuqhubeka ebusa. Kodwa ayisikho kodwa lokho, ngoba yena engabusa uzafuna ukutshela omunye owezana.
Kodwa uMnumzana Malaki Nkomo okubandla leZanu PF uthi uhulumende uzakwenzela uZulu akuthembise lo nyaka.
Kuningi esikukhanele ukubana kube sezandleni zethu njalo kusifikele. Ikakhulu sikhangela izithembiso ezaba khona kuhulumende ukuthi umgwaqo ovelela eBedbridge Bulawayo Victoria Falls uzaba umgwaqo ozawuthi usetshenzwa. Ngezinye zezikhangelelo esizikhangeleyo ukuthi sizathi ukuqhubeka ngomnyaka 2023 kube lokuhamba okuhle ebantwini ababevelela eGoli besiya kuBulawayo Victoria Falls. Siphinde futhi njalo sikhangelele ukuthi kwezamagetsi lapha uhulumende uzaphathisa kakhulu ukuthi abone ukuthi abantu bathola umlilo wamagetsi.
Unkomo uthi okunye kumele uZulu ezenzele.
Kulabo abanye abakwanisa ukuthi babe le mali zokufaka amasola, yiyo kuphela indlela esiyibona ukuthi isikhathi ingasincedisa ezintweni eziningi. Ubana sisebenzise amandla kasola ukufaka amasola ezindaweni eziningi ezitshiyeneyo lapho kusetshenziswa khona amagetsi.
EleZimbabwe likhangelele ukuba lizaqhuba ukhetho olukhulu kumnyaka ozayo. Akwaziwa ukuba kuza kwenzakalani elizweni. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingoGibbs Dube.
Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela muva okwenzakale kulomnyaka ka-2022 esesiwugqiba liviki kwezombusazwe, kwezomnotho, kwezenhlalakahle kaZulu lakwezinye inhlangothi zempilo. U-The Connection, uhlelo olwe-Live Talk lilo Evans Zininga. Singekehlukani zihlobo, wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Namhlanje abakomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho yeZimbabwe Electoral Commission banikeze umongameli Emmerson Mnangagwa ugwalo lokwehlukaniswa kwemingcele kwezokuvota olwe-preliminary delimitation report. Lo nyaka inkulungwane lenkulungwane zabantu zihambile ekhisimusini abakade behlala kwele Botswana. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngu-Praxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.